Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesiphaya indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izo lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-26 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu.
Kube lobo ngalethwa ingqondo entsha, imicabango emisha, kangiyiboni, kayithembisi, angiyiboni isiza ivela khatshana le.
Umanisipala wakoBulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama-groceries.
Siza kuzwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa lakwele Botswana zidlale njani ikhisimusi.
Ikhisimusi yalapha msakazi ayichazi ngitho vela kusiyiyo bengiyikhangelele. Ngikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana, so hayi akuchazi ngitho.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. Kwezombusazwe ukhetho olwenziweyo ngoNcwabakazi olokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende lesenethi lamakhansili, ube lempumela ephikisiweyo ngumongameli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa okugcizelelwe ngumanyano we-SADC. Kodwa lanxa kunjalo umanyano we-SADC awuthathanga nyathelo phezu kwalolu khetho. Kuthi kwezamabandla aphikisayo kube lokuxokozela kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalela ephalamende, senate le-council ngozithi ngunobhala jikelele webandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Lokhu kulandela ukudilizwa kwengatsha zebandla ukwenziwa ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi kwezomnotho elizwe lanxa kungasilelanga ukudla lempahla ezitolo, imali iqhubeke ingatholakali ngoba imisebenzi ingcosana. Sixoxe locubungela ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokube kusenzakala kuwona lo umnyaka.
Ngo-2023 Zimbabwe ibe lethuba elihle lokuthi ingaqamula ubudlelwane bayo lendlala lokusweleka kwemisebenzi lobuyanga lokuhlunyezwa kwamalungelo abantu lokungahlonishwa komthetho lokuphila nje ngendlela yona leyo okuhlala abantu bethwaliswe nzima. Ukuze kwenzeke khona lokho bekudinge ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ukhetho olukhululekileyo ngoba beludingwa ngabantu beZimbabwe, ludingwa futhi ngomhlaba ukuthi luncedise kuthini kwakhiwe ilizwe ngendlela entsha. Kodwa ke sikubonileyo kulanda ukhetho, sibone kuhlukunyezwa amalungelo abantu, kuhlukunyezwa amaqembu aphikisayo, kusenziwa zonke izinto eziphikisana lokuthi kube lokhetho olukhululekileyo ezibhalwe emthethweni yeZimbabwe, Electoral Act, Constitution yeZimbabwe, kuSADC principles, zonke zona lezo kazilandelwanga. Ngemva kokhetho njalo sibone ukuhlukunyezwa amalungelo abantu ngendlela enkulu kakhulu, okutsho khona ukuthi akusoze kube le ndlela entsha yokukhangela iZimbabwe eza kwenziwa ngumhlaba wonke jikelele. Sizaqhubeka phakathi kwendlala, sizaqhubeka phakathi kobuyanga, phakathi kokungabi lemisebenzi, sizaqhubeka phakathi kokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu nempilo yonke enzima ekade singayibalekela ngo-2023 kusiya phambili.
Kwezomnotho ke siyabona ukubana ezitolo lapha impahla nokudla akubekutholakala kungafani leminye iminyaka leyana esasibona kusiba kungela lutho. Njalo sibone le mali isiwa isisindo, imali idola leZimbabwe. Singathini nxa sikhangele ezomnotho ngomnyaka nalo esesiwugqiba?
Ezomnotho lezepolitiki zingamaphasha zihamba zonke ngamawele kungafeyile enye layo iyafa ikakhulu ezomnotho zeyame kwezepolitiki nga ngabe usulungisa ipolitiki lezomnotho ziyalunga kungangalungi ipolitiki ezomnotho kazilungi ngakho ke akulanto elungileyo kwezomnotho ngenxa yokuthi ipolitiki kayimanga kahle izinto lokho ezidula lokho ziye zikhwela njalo zingeneliseke ebantwini abantu lokho besehlile ukuthola izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imigwaqo kayihambeli igcwele amagodigodi izikolo kazilazo zonke izinto ezizidingayo ukuze kufundwe ngendlela efaneleyo ezibhedlela kazitholakali izinto zokuthi abantu belashwe ngendlela efaneleyo lokhe kuhamba kudilika konke lokho abantu akade bekhangelela ukuthi ungaba khona bebelesifiswa abantu ukuthi ngabe kuyalunga bayalangazelela ukuthi ngabe kuyalunga kodwa kakulungi kwezenotho nxa kungalungiswa ngezepolitiki ngoba uhamba konke
nxa sikhangele konke okwenzakale kuwona lo umnyaka singathi umnyaka ozayo kuyathembisa na ukuthi uzaba lobubelo
ububelo bungalethwa yingqondo entsha imicabango emitsha kangiyiboni kayithembise angiyiboni isiza ivela khatshana le kulabo basezihlalweni kangiboni ukuthi bazinikele ukugqoka ingqondo entsha ukuba le ngqondo entsha ezakwenza ukuthi babone ipolitiki ngenye indlela babone iconstitution yeZimbabwe ngenye indlela umthetho ngenye indlela bangethuswa idemocracy bangethuswa lukhetho olukhululekileyo bakulungele ukuthi babuthisizwe basihlanganise sisebenze ndawonye ukuze kulethwe inguquko kangikuboni khona lokho kusenzeka ngiyafisa ukuthi ngabe kuyenzeka kodwa kangikuboni angiboni ukuthi abaningi bayakubona ukuthi kungenzeka kodwa ke siza kuqhubeka njengabantu beZimbabwe sikhuthaza ukuthi laba bezepolitiki kabake badinge enye indlela enhle iyamukeleke ebantwini beZimbabwe iyamukeleke emhlabeni wonke jikelele ukuthi kubuswe ilizwe ngendlela enhle ngoba nxa libuswa ngendlela enhle liyasebenza kwezepolitiki liyasebenza kwezenotho kodwa konke khona lokho akusoze kwenzeke ngokuba ingqondo entsha kangiyiboni isiza
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ocubungula izombusazo bekhuluma igcinweni le studio 7 ekwabulawayo Umanispala wakobulawayo uthi isikhwama esiphathisa abaswelayo eseMayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Umnyaka lo isikhwama lesi siphuze ukusungulwa kodwa senelisa ukubuthelela imali edlula ama-dollars inkulungwane ezilithumi $10,000. Iningi lemali le yanikezwa inkampani ye 10-3 Investments kumbe TTI. Minyaka yonke idolobho lakobulawayo liphawula isikhwama lesi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yes, Christmas Cheer Fund iphumelele okwamagama lonyaka izimuli eziyinkulungwane 1000 zenelise ukuthi zithole ama-groceries ikanti kuphathise ikhampani ye 10-3 International TTI ekhangele ngokupaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo iyephathise kakhulu imuli eziyinkulungwane zenelise ukuthi zitholeke ukudla ama-groceries kobulawayo kube yinto enhle kakhulu umcimbi wakhona bathokoza kakhulu ogogo labokhulu ukuthi baphathiswe labo banelise ukuthi batholeke ukudla ngalesi sikhathi seholiday esiphakathi kwayo
ungakhuthazani izakhamizi ngesikhathi sona lesi sekhefule Christmas siyasibone nxa iminyaka usuqala sekungani abantu bathwala nzima ukubhadala imithelo ikamanisipala lokunye indinge kwezifunakalayo ungathini sicebiso bani ungasipha uzulu ngalesi sikhathi
isikhathi lesi ke sikiso abaningi isikhathi abajabula khona kodwa ke kuba lenkuthazo ke ngikhuthaza ke izakhamizi zakobulawayo ukuthi zinanzelele lanxa kuthokozwa kunjalo kuyisikhathi esinzima ngokufanayo kuyisikhathi esinzima kuyisikhathi esibuhlungu kuyisikhathi okwenzakala khona izingozi eziningi yikho ke ngakhuthaza imuli yakobulawayo ukuthi yebo kambe bangabe bejabula bangabe bethokoza kodwa ke bananzelele kuthi laba bahamba ke madilini besenza lokhuyana bananzelele ukucinene ukuthi kuphele kuhle wachayise bahambe emakhaya emzini yabo ngoba kuyisikhathi sinzima kakhulu ikanti njalo uJanuary uyeza useduze lapho kuzadingakala khona ukuthi kubhadalwe amafizi abantwana ezikolo kuyadingakala ukuthi kubhadalwe amarenti abantu lapho abahlala khona kuqakathekile ukuthi abantu lanxa besebenzisa izimali besenzani kodwa bakhumbule ukuthi isikhathi esizayo kuzafunakala njalo ukuthi babhadalele abantwana ezikolo kuzafunakala ukuthi babhadalele izindawo abahlala kizo esingathi ngamarenti ikho-ke inkuthazo yokuthi lanxa nje kungaba lokuthokoza esikwenzayo ngalesi sikhathi kodwa sikwenze ngonanzelelo olukhulu sinanzelele lezi ngozi eziba khona labo bonke nje obunye ububi obutholakala kabantu nxa sebejabulise badlulisa amalawulo yebo kambe kasivaleli ukuthi abantu bathokoze kodwa ke kuqakathekile ukuthi kube lokunanzelela ngalesi sikhathi sibekwazi njalo lokuthi kule kusasa.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Izolo bekulilanga leKhisimusi elokuzalwa kukaJesu Kristu eliqakathekiswa ngabaningi eZimbabwe ukubalisa lalabo abangasomakholwa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni atshiyeneyo ligibele laya ekhaya ukuyahlangana lezihlobo labangane. Kukanti baningi abangasukanga emazweni abahlala khona ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo. Sixoxele unkosazana Kathy Webhebhe osehlala kweleBotswana ukuze sizwe ukuthi belunjani usuku lokukhisimusi khonale.
Linjani baba Thande labalaleli ngabinyelele emsakazweni sithi happy Christmas nginisisela le prosperous new year hi lapha eBotswana baba Thande abatswana ngabantu bokuthi iChristmas bayayiselebrate njengathi ekhaya eZimbabwe kodwa kuthiyana ngokuthi baqakathekisa kakhulu ukudlela emakhaya engingathi in the rural areas. Nxa kuyilesi sikhathi sibili emadorobheni kubohabroni kuyabe kuthule kuthe zwi so kuthule nje kuthe zwi izulu liyana kunje babe sebehambile ngabantu abayayiselebrata kakhulu emakhaya kuyabe kusele labo abakuyikuthi kumbe basebenza abavalanga like amapholisa mhlawumbe labodokotela but imajority yabo hayi babe sebevalile besemakhaya ngabantu abathanda ukwenza izinto zesintu lokupheka ukudla kwesintu kukhona okunye abakwenzayo okuthiwa ngamakhwaya othola kuhlatshelwa kugidwa khona ngale makhaya labo traditional dance labo bona laba imicimbicimbi so bayayiselebrata njengathi umehluko nje kuyikuthi hhayi bayiselebrata ikakhulu in the rural areas compared to us thina ngale eZimbabwe uyathola ukuthi oseBulawayo yikho lokho bona bahamba ikakhulu emakhaya futhi
ubona bebaningi yini kweleBotswana khona ngapho abathakazelela leli langa leKhisimusi ngendlela efanayo lekhaya eZimbabwe.
UKhisimusi yona babagande iyaselebrate ngokufanayo bese kuyochiyana ke ukuthi umuntu uzudla okunganani empilweni yakhe ekhaya eZimbabwe khathesi. Sokusenza nje ingani ayisajabulisi kangako kumbe akusakhanyi kangako ukuselebrate wayo ngenxa yakhona ukuthi umkhonomi uyabuvele uphansi uthola ukuthi imine sibamfithane abaningi babe beswela kungabe kusakhanya nje ukuselebrate kwayo kangako kodwa ke eBotswana ngenxa yokuthi umkhonomi uyancwebeka hayi kulo kukhanya sibili nxa kulilanga leKhisimusi kuyabe kukhanya lemamols nje nxa uhamba uyabubona sekufakiwe Christmas trees le music le mashopu nje kuyabe kukhanya nje ispirit sona siyani ukuthi seyingeseChristmusi kuthi ukuthi ke sekumehluko usukhona apho ekuthini imkhonomi ayifanani abaningi ekhaya badonsa kanzima okwenza kungabe kusakhanya lanxa kulilanga leKhisimusi.
Hello, ngonkosazana Kathy Webhebhe, isizalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siphinde saxoxa lomnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa akwakathesi ehlala kwele South Africa.
Ikhisimu siyalapha msakazi, ayichazi ngitsho. Vela kusiyiyo ke ngikhangelele. Ngike ngikhangelele ukuthi ngizobe ngisekhaya labantwana. So hayi. Akuchazi intsho kodwa hayi siyabonga kuphela nje ukuthi ilanga lakhona silidlulisile nje sihlezi labazalwane lapha sikwetshisile labazalwane hayi kayichazi besikhangelele nje ukuthi sizawe sisekhaya kodwa ngenxa yezinye izimo nje asaphumelekanga ukuthi singahamba sesizobona esikhathini esizayo
nxa uqathanisa ikhisimusi yakhona ngapho eSouth Africa le ekhaya eZimbabwe ubona engcono ingeyiphi
uma ngiqhathanisa eyalapha leyasekhaya msakazi hhayi yasekhaya ingcono kakhulu yasekhaya ingcono kakhulu ngoba uzabe uhlangana lezihlobo labangane elagcina nakudala ngoba esikhathini esiningi abanye baseBotswana abanye bakhona ngapha e-America abanye bako-England lamanye amazwe nje so ngale khaya sabe sihlangene sonke labomakhelwane labanye kubungcono bakhona lapha eSouth Africa abantu abaningi bayehambile basekhaya njengamanje bahambile abaningi basekhaya so umehluko yilowo njalo futhi ukudlulisa ikhisimusi langane ikhisimusi yabantu abengekho eduzane hhayi akuchazi vele akuchazi so hhayi yasekhaya ingcono kakhulu yasekhaya ingcono kakhulu
umbuzo wami wokugcina na ungasitshela ukuthi impilo khona ngapho eSouth Africa uyibona njani ikakhulu sikhangela ukubana lakho abantu sebekhala ukuthi hayi kungani akusahambi kahle sokuphosa kufana leZimbabwe kunjalo na
hayi impilo umsakazi ingcono eSouth Africa noba sokunzima kodwa kungcono kwafana leZimbabwe eZimbabwe kunzima kakhulu ngoba ngitsho lo msebenzi wale abantu abasizakala ngayo lapha eSouth Africa eZimbabwe ayikho njalo futhi eZimbabwe imali yakhona hayi asiyo mali lokuyana okuholwa ngabantu basekhaya izinto zithengiswa ngedola leMelika esitolo kodwa abantu bahola ibond so ngokunye kulokuyana kubonisa ukuthi ekhaya kunzima lapha eSouth Africa umuntu abesebenza ihola irand izinto zitholakala ngerand esitolo so ngokunye okwenza ukuthi noma kunzima lapha kodwa abantu bekhona ukuthi baphile so hayi South Africa kusesengcono yikho ubona abantu lokhu bezama ukuza la bezozama la belwisa ukuthi bebuye la bezozama la kodwa sithemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lakithi kuzalunga uNkulunkulu uzasizwela kulungu ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Mkhululi Sibanda odabuka eMatopo kodwa osehlala kwele South Africa okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe esethula amazwi emtshadweni kamsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Minio Thabo Baloyi ngempelasonto waveza ukuba uChiwenga engaba wayefohla uthango esalomkakhe uMary Chiwenga. Iphephandaba leChronicle lithi isikhumbuzo somhlabeleli wengoma zokholo uEric Moyo senziwe ngomgqibelo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. UMoyo ukhangelelwe ukubekwa lamuhla. UMoyo wayengoweqembu leJoyous Celebration waqaleka wabhubha lapho bele gigi edolobheni lePort Elizabeth kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hello, hello Africa. Hello. Hawu, sithanda thandi. Kisimusi omuhle, omnyaka omusha mina lonke ebalaleli abanandile abahle labasekazi ukuthi asibathanda thandi. Sibonga. Ngiyalithanda lami, ngiyithanda njani? Ah, ngiyabonile lo awulazulu ngithi la no rains. Yasisa bakithi, sindisungile indlala, asokuchisa lokudlala bakithi. Siyabonga. Iphephe lapho likhona ezingozini, abanakutayo linathe kakhulu, inganathi kakhulu phela. Labachayelayo lihambe kakuhle emgwaqweni yethu le lamapotholes. Siyabonga ukugcinwa inkosi, ngomoveni ngwenya edaluka lapho ngiyalithanda. Awu,
siyabona baba Dube, salibonani ba. Linjani lonke labalandeli? Ngungwenya lo okhulumayo, ngikhuluma ngisehabru. Cela ukungenelela baba unkosikazi wami kunamangweni ngibengelele lo brave embese ngibengelela lo Absalom sembese ngibengelela ama twins ngithike lidlale kuhle isimo singathanda abantu babo
siyabonga sithi 7 sabengelela yazi ukukhuluma kwalo mguru ukuthi ukuchaba ngo yazwakala ukuthi une sibindi into ekhuluma ulesithile ulethemba sibe lokuthi kuri uyazi ukuthi une backup strong mayithi kona ubuso bukachamisa umnikazi wawo uchamisa savuyile ukuthi awusebenze yena uzakuye eqoka kuyamangaza azi ukuthi idrama edlalwa yilo mgulukudu lo angazi ukuthi ngicabanga ukuthi lalo bemkhulumela lo ukuthi wangiphugeni sokwazi wabaleka ngobebontu bakhulu bayizinto zokuyeleli so ayi asazi sazolinda sibone ukuthi ngoba sifuna le fesi yomuntu ukuthi wayengasebenzise yakhe le echekile engathi lokhuzeni angathi ngengulube hayi asazi madoda hayi ama-highcourt ezibabhela awezami lawo hayi kuzisini zake chiza ukuthi azothini siyabonga umasenga lapho kobulawa ephumule emajokini
ngiyalibingelela lonke kwa-studio 7 ngisekele njani ngilisisela ikhisimusi enhle mina bengithanda ukubingelela thanda ukubingelela umama osenkayi esigabeni sendikindela onathiyeli ngisithi ngikufisela ikhisimusi enhle mama bese ngithanda lokubingelela ingane yami uHappy More ngisithi udle kahle ikhisimusi ngane yami ngiyakuthanda kakhulu 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 bese ngisiya eBulawayo emakhokhova ngilingelela udadewethu onokuthula onokuthula Ndlovu ngisithi unjani dadewethu ngiye lezingane zakho sithi ngilithanda kakhulu ngiye ensuza ngilingelele udadewethu usibonile ngisithi kunjani emakhaya dadewethu injani ikhisimusi lidle kahle ikhisimusi losibali lokabazala ngithi lidle kahle libe lekhisimusi enhle ngilingelele nabangane ngisithi lidle kahle ikhisimusi lingene kahle nomnyaka omutsha lonke ngilifisela ikhisimusi elihle nomnyaka omutsha mina igama ngingu-Esther Ndlovu
Studio 7 linjani indawo zonke na siyaphila ngingachithi isikhathi ngikhulume ngalo mama lo kuthiwa ngumanare wotumbani lo mama mama lo into eyikhulumayo kodwa uyizwile kahle ukuthi uthini angicabangi kahle ukuthi ngumuntu umpelo right le ngoba amazwi akhe asimazwi owabonisayo ukuthi umuntu wakhona ukhulile kahle cabanga ukuthi iminyaka yakhe imthatha imkhosele kumntwini olabo 15 years kumbe 10 years inkulumo yakhe ayibonise ukuthi umuntu osehlangene kahle ngendlela okhuluma ngakhona abantu engathi bedubeka kangaka ayikhuluma into efana layo naleyo into eyikhulumayo yambona ukuthi uzizwile kahle kumbukuwa i-research asehleli phansi ngoba siyadubeka manje thina sisemazweni asithandi yathi siyafisa ukuthi ngabe sihlala laphana into ekhona nje ngayitsho ngaphandle kokuthi kususwe yona izanu p f embusweni akula nto ezayenziwa kumbe sibambaneni siyizimbabwe siphakame sibili abantu bengena emgwaqweni makhwala ondlela emgwaqweni uma kuwukuthi kuyikufa abantu bafe ngendlela yokuthi sesidiniwe into esiyenziwa laphana wawubona kuphwena ukuthiwa umuntu uyaphula wonke okhulayo ucabanga ukuthi abaleka ehlala kwelinye ilizwe kungasiko ukuthi kuyikuthanda kuyikudubeka mna bake basutha labantu bakhe labogawuli basutha le so into ekhona kungenye indlela so sicela ukuthi lawo mama lo asihloniphe kakhulu asihloniphe kakhulu asihloniphe
asakaze Studio 7 sanibonani ngihlale phezu kwedaba ngingachitha isikhathi mina ngiyazibuza ukuthi abantu bezanu p f kanti bona baphila kuliphi ilizwe ngoba ilizwe siyalibona lifila ayikho into nje esisebenzayo lapha kulelalizwe yonke into ipile akulamgwaqo izibhedlela akulamithi amateacher waholi amapolisa waholi akholo kwezimali okuncane kodwa ukozwa abantu abazizwana uPF abafana nalomntwana omncane ukuthiwa ngumanari akhuluma lo dokotela lo okhulumayo ethi abantu beopposition bafeka ama adoption wabulawa umfundisi Masaya wafeka iadoption wabulawa uChitsunge wafeka iadoption sicela usihloniphe wena mntwana wena mawusidla dlana imali zezano PF uthule ungazokukhuluma lo msibangano okhulumayo uthi abantu bafeka ama adoption uzelwe kuphi uzelwe wakhulala kuphi wakhulela kwilipi lizwe ngoba izano PF kudala ihlukumeza abantu and ungumndebele wena ungomunye wabantu abezano PF eyasihlukumezayo kodwa uzokukhuluma lo dodi lo okhulumayo lo sicela uhloniphe amazimbabwe mawusidla imali zezano PF udlana imali zezano PF uthule umsindo ungakhuluma udodi lo okhulumayo
kustudio 7 kustudio 7 ati kwenzakalani kuCCC hayi TBC kudlalwa amadlwane straight bayibona le nto le abayenzayo le yokufaka abantu abarecalliweyo kuma-by-elections is wrong bekubona sobala ukuthi uChabangu usebenzisana labantu bamakhodi labantu bezalo bazi ukuthi vele sebeluzile before kungenwa kuma-rerun into eyenziwa yimuchamisa le alo mfana lo hayi is not a quality leader kalama leader quality izwa abantu bemncoma bethu chamisa that is nonsense bantu abalandela iTriple C liyamazi uTsvangirai alikelilisela imzilo omufi uTsvangirai ayindoda wayehlala emankobonkobo etshaywa ethotshwa ama-CIO weZimbabwe elwela iZimbabwe loku mfana kwenu loko kuhlala kusmart kungaphi ngaphi kudlela butofotofo is not a leader can't go anywhere with uChamisa forget enizolitshela one thing maZimbabwe into elimele ibe yazi uyazi ukuthi iZimbabwe ikhululeke izokhululwa ngama-born free abantu abazelwe after 1980 yibo abantu abazokhulula iZimbabwe hayi loku ngamaqhegu loku hayi forget ngabo
ngibuye futhi njalo ma-studio 7 siphawule kabanzi ngemithetho yakuleli lizwe leli ngoba vele sokusobala sokubonakala ukuthi imithetho abakhuluma ngayo laba bantu bezana siyona imithetho yokubusa ilizwe sokuyingama extra spices ababafakayo so asiceli kodwa siyalitshela ukuthi le mithetho le kumele ibulawe ngangcono kuqalwe imithetho yokubusa ilizwe phansi kasha dani kube lokhu nje sihlukumezana elizweni lethu singabahlali singabantu abakuleli lizwe phela sesiphiliswa kwezigqila elizweni lakho so ngathi thina sizimpisi akusibona abantu lena abantu bezano ngathi yini abantu lapha emhlabeni thina esingekokuzani sizimpisi so lisiphilisa kanzima sicela ukuthi yonke le mithetho leyike ihlalwe phansi ikhanselwe kubunjwe imithetho yokubusa ilizwe ngoba wonke umuntu unelungelo nxa sikhuluma ngamalungelo sikhuluma ngenkululeko yomphakathi wonke hayi ukuthi umbuso obusayo so lena selikuthethe lakwenza okwenu lasithatha thina engathi sizimpisi sizosifakela imithetho siphilisa kanzima kuleli lizwe siphila kile iminyaka emingaki hayi bo since labulala umnotho ufile kungenxa yenu bandle libusayo iminyaka eminingi kangaka umnotho ufele ezandleni zenu nanamhlanje lizitshela ukuthi lithuthukisa umnotho umnotho for how many years 100 years hayi bo hayi wabantoda sokunzima alekele namanga lokho lithi imithetho lingayisebenzisi yolifaka emthethweni okugungundwana
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumele imilayezo engaphansi kwemizuzu emibili 2 minutes kumbe engaphansi ukuze senelise ukudlala yonke. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesinazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Iningi lithi umnyaka lo esiwugqiba kunsukwana ezilandelayo ubumubi kakhulu. umanispala wedolobho lakobulawayo uthi isikhwama isiphathisa abaswelayo se-Mayor's Christmas Cheer Fund siphumelele kakhulu saphathisa imuli ezedlula inkulungwane. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo-7:30.